Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokozo omuhle ngolwesibili mhlaka 2 kuzibandlela 2024. Igama ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje. Izikolo zivuliwe namuhla, abazali bekhala ngokukhuphuka kwama school fees, kanti lo hulumende laye exwayisa abaphathi ukuthi bengaxotshi abafundi ababe behluleke ukubhadala. Abanini bamabhizimusi bahlangene kwabulawayo namuhla, bavumelana ukuthi bazaxoxisana lohulumende ngokuthi esule izinqumo asanda ukuzithatha kwezamabhizimusi. Kanti abasakhulayo bakhala ngokuthi ukukhwela kwemithelo sokudale ukuthi behluleke ukuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izikolo zivuliwe namuhla, abazali abanengi bekhala ngokudula kwama school fees, kanti lo hulumende laye exwayisa abaphathi ukuthi bengalokothi baxotshe abafundi ababe behlulekile ukubhadala, ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Umabhalane ogatsha lwezemfundo wethule umbiko exwayisa njalo abaphathi besikolo ukuthi abavunyelwa ukukhweza ifees edlula lapho kuhlelwe khona nguhulumende, kanye lokuthi kungaphandle komthetho ukubhadalisa abazali ngedola laseMelika kuphela. Sithi abazali kumele bazikhethele ukuthi babhadala ngayiphi imali esebenza ngokusemthethweni eZimbabwe, okugoqela lona idola lakuleli. Uhulumende uthi abazali akumelanga babanje ngamandla izikolo ukuthi bathengele abantwababo ama-uniform kulezo zikolo kuphela, ngoba lokho akukho emthethweni, kanye lokuthi akula sikolo esimele sale ukupha abafundi impumela yemihloliso, kungaba ngeka grade 7 O-level kumbe eka A-level, ngoba zisithi kababhadalanga imfanelo. Ukuvulwa kwesikolo lokhu kuza ngesikhathi ababalisi ikakhulu abakunhlanganiso ye-ATUS besithi bafuna iholo labo likhwezwe lisuka kumakhulu amathathu amadola aseMelika $300 lisiya phezu kwenkulungwane eyodwa $1,260, okuyimali uhulumende athi akalayo. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Terera Imoyo yena wethekelele ezinye izikolo eHarare namuhla wethula umbiko obusithi zizilungiselele ngokugcweleyo ukuvikela umkhuhlane wekholera lezo zikolo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yabahlali eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Ezinye zilungiselele kodwa ezinye udubo lukhona, ngoba singakhangela ziningi izikolo eziseHarare ezisebenzisa amanzi kamunicipala ngaphandle kwezimpicwana laba abanezibhorane. Ikuke nxa usebenzisa amanzi kamunicipala isikhathi esiningi abe engatholakali lawo manzi. Ngokunjalo hhayi amalungiselelo akhona, kodwa akasuthisika ngako ukuthi singathi abantwana abakho engozini.
Lapho okusilela khona lingakhuthaza ukuthi izikolo zenzeni, kumbe uhulumende kanye lo masipala weHarare?
ngabakhangile ezinye izikolo abangagida ikakhulu ezile abantwana abaningi kube lezibholane uma imigodi ngoba ngcono eyokuthi ibe khona esikole ukuthi amanzi atholakale isikhathi sonke ngoba nxa ungena amanzi kungaba lidiwe kakhulu ukuthi sithi singalwisana lekhulisa ngoba abantu babengahlanzekanga kangako.
Nxa sesikhangela indaba yama school fees lingathini njengabazali?
Iqiniso ukuthi okukhulunywa ngu-minister lokwenza ku-ground kuyehlukene. Okwakuqala singakhangela kwathiwa khona izikolo ngakunyanga ukuthi zikhweze ama-school fees ngaphandle kokuthi bathole imvumo evela ku-minister. Izakhamizi eziningi ebesithintana nazo bezikhala ngokuthi izikolo eziningi zengezelele ama-school fees. Kuvala izini abanye ama-government schools ngoba sibe sabona isekhula eka-minister ikhuluma ngama-fees okumele ukuthi achade kwizikolo zemaphandleni nezikolo zemadolobheni kuthiyana ngendawo ngendawo. Ama-fees kade khulunywa lapho abe phakathi $5 emaphandleni edolobheni $15 kuthiya ku-$20. Kodwa sikhakhayela izikolo eziningi kubana lezikahulumente ezinye zizithatha ama-80 last year lonyaka bangezelele between $90 and $100. Abazali bayahamba besiyakhuluma kuministry ukuthi izikolo fees ziyengezeleka kodwa kasiboni inyathelo elithathwa nguhulumende ukuthi zamise ukwengezelelwa kwama-school fees. Lapho abathi yona hhayi sizababopha labo ababeqeda school fees kungela mvumo asikaze sizwe ukuthi o-headmaster yezikole ezithize bakuthile ngoba ngezelele i-school fees okungela mvumo. Kungaje besikhuluma thintana nezakhamizi yamhlanje abaningi bekhala ngokuthi izikole lapho abahambisa khona abantwana babo zengezelele njalo bakhuluma ngama-US dollars kukanti-ke bona abaningi bathola imali yezimbabwe babanawo ama-US dollars ale imali yekhulipizi isifuna ukuba ningi edlula iholo eliholwa ngabanye abantu.
Umnumzana Albert Mazula isiphathamandla senhlanganiso yeHarare Residents Trust. Kugqitshwe namuhla ukuthethwa kwecala lokuphehla udlakela eletheswa abe-TCCC ababe ngamalunga edale lephalamende ababili. Abathi umnumzana Job Sikhala owayemela isigaba seZengeza West lo wayemela iShitunguza North umnumzana Godfrey Sithole njalo uMantshi uthe uza kwethula isinqumo sakhe mhlaka 24 kulinyanga. Ababili laba babotshwe ngomnyaka ka-2022 besetheswa umlando wokutshotshozela udlakela eNyathime kulandela ukubulawa kwelunga le-TCCC uNkosazana More Blessing Ali, yena owagongodwa lilunga le-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Lanxa uSithole wasuka wakhululwa ngemali yesibambiso i-bail, uSikhala wancitshwa lelo thuba njalo uselomnyaka ogcweleyo olengxenye evalelwe eChikurubi Maximum Prison loba nje engakatholakali elecala. Umeli weWange Central ePhalamende olilunga le-TCCC njalo obesenkantolo namuhla umnumzana Daniel Molokele uthi aluba na uSikhala ethe wadliwa licala kodwa wetheswa isigwebo esingadingi ukuthi avalelwe ejele ulakho ukukhululwa khonapho mhlaka 24.
Namuhla uHonorable Sikhala loHonorable Sithole babuyelile edale eHarare Magistrate Court lapha betheswa khona icala lokukhuthaza abantu ukuthi benze udlame incitement cause public violence kuvela kundaba leyanyathime yomnyaka odlulileyo. Into enhle ukuthi namhla icala liphelile ukuthethwa kwalo othi ukuthini sebemelele isahlulelo kumbe isigwebo sikhangelelwe ukuba khona 24 zibandlela 24 January. Ngakho-ke siyakhuthaza bonke abantu abalwela inguquko eZimbabwe ukuthi beze ngobuningi eHarare Magistrate Court mhlaka 24 January bezosekela uHonorable Skara noHonorable Store. Okuhle ngalokhu ukuthi nima uMahluli angayenza isahlulelo mbesigobo esingena ukuthi bobabili bangene ejele, kuyabe sokusitsho ukuthi uHonorable Skara uselakho ukuphuma ejele eGorobi ngalolo suku, ngalelo langa uyabe ese free uHonorable Skara.
Umnumzana Daniel Molokele ngumeli weWange Central edale lePhalamende njalo ulilunga lebandla eliphikisayo eleTRCC. Abanini bamabhizimusi bahlangene namuhla kobulawayo lapho abavumelane khona ukuthi bazaxoxisana lohulumende ngokuthi esule izinqumo asanda kuzithatha ezigoqela esokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe baveze iphepha leZimratex certificate andubana baqhube umsebenzi. Umnumzana Michael Ndiweni ongumqoqi wenhlelo zomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizimusi asathuthukayo webulawayo Informal Sector Working Group oyiwo oqoqela umhlangano uthi abathembi ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sakhe esokuthi usehlehla muva kwezinye izinqumo ebezithethwe. Ngakho uthi bazaqhubeka ngokukhalaza ukuthi zesulwe. Umnumzana Ndiweni utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazakhuthaza uhulumende ukuthi aqale exoxisane labo engakasunguli inhlelo ezibathintayo emisebenzini yabo.
Yemhlanga ube khona abantu babuyile esibini ngobuningi, it was a full house. Izinqumo ngokuthi abantu bathi ama taxes lana azabulala ama businesses vele. Abanye bathi kawakhuphe completely ngoba vele abala lutho ngama traders abazama nje ukuthi bathi hand to mouth, abala capacity ukuthi bakwazi ukubhadala ama taxes. Abanye esithi khona nabona ngabe kuthi abala ama grants that they were given to start their businesses, ngabe bayavuma ukuthi bhadala ama taxes ngoba kuyabe benomlando ukuthi bethole imali from me support as a micro businesses, they need to pay taxes, but bona baziqalisele begxotshwe emsebenzini ngengeva kokuvala kwama firms, so kunzima kibo ukuthi bakwanise ukubhadala ama taxes lawo. I-passport iyadura, ngabe uhulumende uyehlisa, uyikhwezile abaningi bazathi nasebeqonde siqume egangeni, and then kuyabangela futhi ukuthi impahla zibe smart ngoba babengasangeni ekungcwele evunyelweyo. Bebekhala ngokuthi abama-wholesaler ukuthi impahla zabo zihambe emalangeni kade kumile kusengahambi. Bazwile ukuthi kuthiwa kulo tshintsho oluthize lwenzakeleyo, but into yakhona ayikacaci kahle. Abanye bengathi bayesaba ukuthi engxenye akusoqiniso, abakatholi i-information ekwanileyo ngokwenzakeleyo, and then basebecela futhi ukuthi nxa uhulumende ezaletha such a measure abanike i-moratorium ye-6 months to at least gradually understand ukuthi kufunakalani, than ukuthi kuhle kuthiwe khonapho bhadalani tax. So ngathi yizo izinto eziqoka ezile emhlanganweni.
Lisuka lapha lizathatha liphi inyathe ukuthi lifikise izikhalazo zenu kuhulumende?
Yeso akade elalele emhlanganweni kade khona ngoba kudumisana Ncube olilunga le SMEs advisory council advisor i-government on ama matters ama SMEs. So kade khona ethatha lezo zinto uthena uzazihabisa ke kuhulumende ngoba kungumsebenzi wakhe lo, yikho vele akukhethelwayo waphiwa leso sikhundla. So ubethatha lezi zinto ezibhala phansi, so besithi kusasa uzathi aqalise ukuxhumana nengathi zikahulumende ezithize ebanika i-feedback ngokukhulunywe emhlanganweni le. So sikhayela ukuthi into yaba into esiphangiphangi njengoba ngishilo kusasa nje lokhu uzeqala ukuthi usebenze. Nabezindaba kade bekhona beyenza ama-interviews bethatha becover, so kusasa sikhangela ukuphuma izitori ezithize lapha emsakazweni etshiyetshiyeneyo including nalo Studio 7 ukuthi abantu bathini. So engithemba ukuthi umbiko vele namhlanje yalalufikile emahofisini khona lamakhulu ahulumende ukuthi abantu bebesithini emhlanganweni.
Libona ingani uhulumende ngalalela lokho eselikuthile?
Esikugqugquzelayo ukuthi kusasa uhulumende ngabe uyaqakathekisa ukuthi abuze abantu, uyakhona indawo zebudget lezi kuyadinga ukuthi abantu babuzwe batsho imibono yabo ukungabi kuhanjwa nyovane kusiya phambili siya nyovane izinto azilungise kawani ngoba khonokho ivinga le edlulileyo izinto eziningi zibe disrupted amabhizinisi amaningi abathengisanga abantu bathesi kumele begijime beqalise kutsha kudiyakala izimali zama-school fees nokunye ukuthi izinyaka kuqala kunje so kuyaphambanisa kakhulu kwezomnotho ukuthi izinto zenziwe kuvuke kusoso kutshintshwa kodwa-ke asethemba ukuthi lezo zinqumo ezivekiweyo zizaphendula ade kutshiwo ngabantu namhlanje ngokubala kwethu khanya lezi zinqumo ezifakiweyo izinqumo engathi ngezitemporary ngoba kuthiwa kusakhulunyiswana mna nithembala kuthiwe kusakhulunyiswana kutho ukuthi kusasa kwavuka sokulokunye kunjalo njalo kumele siqhubeke sikhulumisana lohulumende sifikisa izikhalazo zabantu ukuthi abantu bona bathini.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Informal Sector Working Group obexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Umphathi ntambo obona ngokudlelana kwemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthi uzaxoxa lenkokheli yakwele Israel ngezinqomo ezingathathwa empini yalelo lizwe leqembu leHamas. Lokhu kwenziwa ngenhloso yokumisa ukumemetheka kwempi phakathi kwamacele omabili emhlubulweni wonke oweMiddle East. Amazwe achiyeneyo omhlaba aqhubeka eveza ukukhathazeka ngesimo sabantu makhaza eGaza kanye lokuphathiswa kwabo ngokudla, amanzi, imithi lokunye okudingakalayo. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kaZulu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, ikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonithwane. Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akula gazi lomuntu ingabe umhlobo bani ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuze ukuthi ngabe bakhuthaza idialogue, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Pho impi le esiqhubekele phambili sabona amanye amazwe ezama ukuthi lawo angena laphana akhuthaze ukukhumisana umlotha, ingaqedwa njani?
Njengoba ngishilo ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibotshiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba ivini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esilutshwane esihlezi, but abantu ngabakankulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo oyi-one olelungelo lokuphila, singabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane. Kuthi iBhayibheli lithi babusisiwe abalamulayo. So ngikhangelela ukuthi izizwe ezinye kazihambe ziye bakuhlalisa phansi zibakhuze zibakhombisana umlomo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ubexoxa loTabo Kancube weStudio 7 ekoBulawayo. Abasakhulayo bathi ukukhutshulwa kwemithelo etshiyeneyo nguhulumende kusukela ngeviki edluleyo kwenza kube nzima ukuthi baziphiliswe elizweni lapho okuvele kulomnotho osadalalayo kanye lokuncipha kwamathuba omsebenzi. UTobias Mudzingwa uyalandisa.
Uhulumende usanda kukhuphula umthelo wemigwaqo, ama toll fees, njalo osefake imithelo yempahla etshiyeneyo esikhuphule intengo yesepa, amafutha okugcoba umzimba lokunye. Intengo yesinkwa, impuphu, lokunengi okudliwa nguZulu nsuku zonke isikhuphukile. Uhulumende usefaka njalo le mithelo yokuhlawula umthelo we-tax okulakho ukuvimba abathenga bethengisa impahla emazweni ukuba beqhubeke kahle amabhizimusi. Abatsha abaningi bathi kukhanya ukuthi bazadonsa nzima lonyaka njengoba uhulumende usekhuphule inhlawulo yamapasipoti. Omunye wabakhala ngokwenziwa nguhulumende nguTsepang Thembani Nare okhubazekileyo othi iza kuba nzima impilo yalabo abanjengaye ngenxa yokukhuphuka kwemithelo etshiyeneyo.
Kuzaba lo mthelela omkhulu ikakhulu ebantwini abakhubazekileyo ngoba iningi labo liphila ngendlela zokuziphilisa esithi thina i-informal trading. Kubalisela le ntengo yokudla ungakhangela already intengo yesinkwa siyigqala 20. So uzaba lo mthelela omkhulu ngoba iningi labo alila ncedo elilithola kurhulumente.
Ngaphandle kwesinkwa esesithengwa ngemali engafika i-$1.20 kwezinye izitolo ivela kudola linye laseMelika, kunenge okunye ukudla okubalisa impuphu, amafutho okupheka, inyama lokunye osokukhuphuke intengo. Ukuthi njalo intengo yamagetsi kayisabambeki kanye leyamafutha ezimota wona asethengwa ngemali ephakathi kwe-$1.49 kusiya ku-$1.65 eqanse isuka ku-$1.44 kusiya ku-$1.56. UBinon Ncube osakhulayo ohlala koBulawayo uthi ngalesi sikhathi kukhanya engane kulicala ukuba ngosakhulayo kwele Zimbabwe.
Ukuba ngumuntu omutsha kathesi eZimbabwe kukhanya kuyinto enzima kakhulu ngoba impilo esakhula sithi sayibalekela yiyesho singena kiyo ngoba imisebenzi ayikho, imali ayikho, kodwa izinto ziyadula. Ayinakula ngenye indlela ngaphandle kokuthi sivume nje ukuthi uhulumende silaye kazimiselanga ukuthi ikusasa lethu lele obatshona besitshela ngalo ukuthi ikusasa lethu akula nto esiyikhangelele ekusaseni lethu ngoba inamhla yethu vele ikhanya ifile.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho welizwe zithi ukwanda kwemithelo kanye lokwengezelela imali ebhadalwa kuma-toll gates yikho ukukhuphula intengo yempahla etshiyeneyo. Omunye walabo abalombono ngumnumzana F. Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwentengo yezinto esikubonayo kubangelwa izinto ezimbalwa kodwa ezigqakatheke kakhulu zintathu. Eyokuqala ikukhwela kwemithelo ebangela ukuthi kuyifuqe zonke izinto ziye phezulu. Okwesibili ukuwa kwamandla emali eZimbabwe okwenza ukuthi izinto ezithengiswa ngaleyo mali zikhwele ziya phezulu. Okwesithathu ukuthi abantu nje jikelele abantu beZimbabwe kamamthembu uhulumende ukuthi angavusa ezomnotho okuthiwa i-lack of market confidence.
I-Studio 7 izame ukuzwa imibono kahulumende phezu kwalolu daba, kodwa umphathi ntambo obona ngezomnotho welizwe uSikhwica Mfundo Mthuli Ncube ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa unkosikazi Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo ucubungela indaba zabatsha uthi uhulumende kumele aphume lezinye indlela zokuzuza imali hatshi imithelo kuphela.
Kathesi nxa ungathi nilandele i-budget ngabona ukuthi ama-revenue streams enkulu kakhulu iyabe yi-tax. So i-tax yesinika imali ukuze kube le-education lani ama-health services kwini. So kumele sibe lama-revenue streams atshiyeneyo and as a country we have got that challenge yokuthi sibone ukuthi imali ingavela ngaphi besides ama-taxes.
Umnumzana Ncube uphinde wathi ukukhala kwabasakhulayo kuzaqhubeka ngenxa yemithetho efakwe nguhulumende lonyaka.
Lokhu ke kuzathinta kakhulu abasakhulayo ngokuba ngobuningi babo yibo abangasebenziyo, yibo abangabayanga, yibo abathwele nzima ngayo yonke indlela. Basadinga ukuqhubeka ngezemfundo, basadinga ukuba lemizi, basadinga imisebenzi ukuthi basimame babe lezindlu, babe lakho konke lokho abakudinga ukuze baphile kahle, bondle kahle abantu babo. Abakabi lazo zonke lezo zinto, abakabi lezi sekelo, abakabi lalokho okungabenza bakwazi ukuphila ngaphansi kwalobunzima. Ngakho ke yibo abazala kakhulu ngokukhwela kwezinto.
Abasakhulayo abalamabhizimusi okuthenga lokuthengisa yibo abakhala kakhulu ngoba intengo yalokho abakuthengisayo isikhuphukile osokwenze ukuthi labo bekhweze intengo yokuthengisa ngayo. Lokhu sokudale ukuthi abantu bengathengi impahla yabo besithi iyadula. Ngimele Studio 7 ngise Harare, nginguTho Bias Mudzingwa.
Abantu abanengi eMelika basola okwenziwe ngumphathi ntambo waleli lizwe obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuphuma kwemibiko ethi umsekeli wakhe ubengazi ukuthi ulaliswe esibhedlela lanxa obesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe uze wabakwazi ngokugula kuka-Austin ngemva kwensuku ezine esephumile lasesibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthi lokhe elethemba lokusebenza kuhle kukamphathintambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba, uTaboka Ngcube weStudio 7 uxoxele umnumzana Tim Moringai olilunga lebandla leTRIPC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele ukuthi General Austin lisocha socha. So abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So mina ukubona kwami lo ucabanga kwami ukuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezichisayo ezeGaza leUkraine langaphi ngaphi all over the world okumele khona abe responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula. And then okunye ucabanga ukuthi mama socha egula, you never hear anything of complaints. Ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezichiyeneyo.
Ukuthi obesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasosha they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i-Department of Defense angiboni ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs kulama secretary of defense ama deputy secretary akhona. So yena umuntu yedwa who is a decision maker and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid. So akula nkinga yokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai ngowebandla leTRIPC khonapha eMelika. Ubexoxa lo Taboka Ngcube weStudio 7. Live talk namuhla kuhlelo The Connection uTaboka Ngcube uxoxa labasakhulayo abakhala ngabadibana lakho empilweni ikakhulu kwezenotho besithi akuna misebenzi kanti lamathuba okuziphilisa lawo awekho. Sizaphatha njalo udaba lokuvulwa kwezikolo. Siziphethe ngebezihamba phambili. Izikolo zivuliwe namuhla abazali bekhala ngokukhuphuka kwama-school fees kanti lo hulumende laye exwayisa abaphathi ukuthi bengalokothi baxotshe abafundi abayabe behluleke ukubhadala. Abanini bamabhizimusi bahlangene namuhla koBulawayo bavumelana ukuthi bazaxoxisana lohulumende ngokuthi esule izinqumo asanda kuzithatha phezu kwamabhizimusi. Kwanele olivalelisayo nguntungamili nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.